into yakuqala engayitsho ukuthi ukukhipha umphefumulo womunye umuntu vele ayisiyo nto e-right. Njalo nje ukuthi khona abantu bethu bahlukuluzwe ayisiyo nto enhle. Lokho okungabe sekufakwa ngabantu ukuthi umbuso we-ZANU-PF yiwo ebangela ukuthi abantu bahlukuluzwe khona ngale, asikukhaleleni ukuthi ukuhlukuluzwa okwenziwa abantu bele-South Africa akuqondanga neZimbabwe kuphela, ukhalele i-Africa yonke. Ungakhangela abantwana be-Nigeria, ukhangela abantwana be-Zambia, ukhangela abantwana loba abangapha be-Africa bahlukuluzwa khona ngale, bayabulawa khona ngale. Sezingathi i-ZANU-PF yini eyenza ukuthi bonke abantu abakhona ngale babulawa?
Babundlovu,
kulusizi kuyadanisa kakhulu udlame olwenzakala eMzantsi Afrika. Abantu abamnyama bebulalana bebodwa kuyadanisa kakhulu. Sifisa ukuthi thina uhulumende weSouth Africa labo bonke abahlali beSouth Africa bananzelele bahloniphe ilungelo loluntu, kodwa ngokunjalo kasibaleki ukuthi uhlupho lololu lwenza amaZimbabwe, nenzakhuluma ngikhangela amaZimbabwe hhasha kwabanye amazwe. Abantwana beZimbabwe bagcwele eSouth Africa ngoba ekhaya kakula msebenzi, ngoba ekhaya kulodubo, ekhaya bayahlupheka, ndile balama-degree akulamsebenzi, baze basebenze kakulamali, izinto ziyadura kakuphileke ekhaya. Yikho kwenza abantwana beZimbabwe bahambe begcwale e-South Africa, kungabangelwa yikuthi kasenelisi kasila ma-resources eZimbabwe. Ama-resources silawo, kodwa uhlupho kasilabukhokheli. Yikho-ke mina ngisola kakhulu ibandla leZANU-PF, yile lenza abantwana beZimbabwe bahlupheke bahambe bebulawa e-South Africa ngale, ngoba lapho ekhaya kungahlaleka. Babe sinikukhangela ku-social media sibabonile abanye bethithi hhayi thina eZimbabwe kasibuyeli siyahlupheka, laba abathi thina sibuyele eZimbabwe kangcono behambe bona xa bebona ukuthi eZimbabwe ku-right. Kubuhlungu-ke khona lokhu ukuthi abantu bakhala lelizwe labo ngoba kungela mbuso oqotho, umbuso oqondileyo, umbuso okhangela intando kaZulu, okhangelayo ukuthi abantu baphila impilakahle eqondileyo. Kulusizi kakhulu khona lokho.
Babankomo uyamuza uNdlovu, udaba olukhona lapha kayisilo daba lwemisebenzi yini, lo daba lwesimo seZimbabwe njengokutsho kukaNdlovu esenza abantu abaningi babalekele kwele South Africa.
Ngendlela ubaba uNdlovu angabe ekubeka ngayo, angabe ekubeka yena ngezakhe izizathu angabe elazo, kodwa ofanisa ukukhalele phela yikhona ukuthi umuntu uyazikhethela ukuthi ufuna ukuya kuliphi ilizwe. Ngaleyo ndlela uma sikhangela thina ukuthi umuntu sesukile lapha eZimbabwe, angabe kumbe kwesikhathi udubekile anginjwa, kodwa into esiyikhandelayo ukuthi ukudubeka kwakhe khona kahle akufananga ukuthi abulawe. Ngaleyo ndlela mina engitshoyo lapha baba Ndlovu yikuthi khona iZANU-PF inguhulumende, singananzelela inguhulumende injana, angeke ivimbe umuntu ukuthi ungayi ngaphi, ungayi ngaphi. Abantu beZimbabwe bagcwele indawo yonke, njengoba ngitshilo mina ukuthi abantu be-Africa balemvume ukuthi bahambe lapho abafuna khona ngesabo isikhathi. Sikhangela thina ngendlela abantu abahlukuluzwa ngayo, ukuthi ukufika kwabo bekhona ngale kufanele babulawe yini na? And ngaleyo ndlela esikhuluma ngayo siyakhohlwa futhi ngathi kunabowonela iminyaka yonke lana edlulileyo, abantu bathi besihambe sesebenza khona ngale bephenduka. Njalo nje nathi njengesiZimbabwe sinjenje sinabanye abantu abasuka kwamanye amazwe abakhona basebenza khona phakathi kwethu kela, asingeke sithi khona ngendlela ukuthi umuntu sekuyile lapha kubangelwa yikuthi bona umbuso wabo mubi khona ngale. Mina ngibona ukuthi umuntu uyazikhethela lapha afuna ayisebenza khona.
Baba Ndlovu, nxa sikhangela inhlanganiso ezifana le-African Union le-SADC, kukhona okukhanyayo yini ezikwenzayo ukuqeda lolu dubo?
Hayi, kakula okwenzakalayo. Singakhangela ukuthi inhlanganiso ye-SADC nenhlanganiso ye-AU, inhlanganiso nje lezi ezimela-ke amazwe e-Afrika, inhlanganiso eziqakathekisa kakhulu inhlanganiso ezibusayo ezalwela inkululeko yamazwe awo. Yikho balalokho okuthiwa yi-solidarity, bayazwelana, bayambambathana, bayatotozana lanxa kusiba lobubi. Ngoba kathesi okwenzakala e-South Africa sokumele singasizwile-ke amazwe e-SADC ehlaba umkhosi, ehlaba ukhwelo ukuthi hhayi akusabambeki Ramaphosa akuzame ukumisa udlame lolu lwenzakalayo, kodwa-ke bathule. Ngasiyezwa-ke i-AU la ikhuluma ukuthi hhayi Ramaphosa zama ungabulala abantu akumise udlame lolu, kodwa bathule. Sizwa kuthiwa kulo mhlangano enzakala khona ngale Cape Town kathesi, zihambile iy'nkokheli ze-Afrika owethu lapho lesikhava la uhambile ukhona ngalo umnangaza kodwa abantu bebulawa lokho bechiswa ngamakhaya kungamanga so kuyadanisa kabi inhlanganiso yesabhikile AU bavele nje bangabantu abakhangelela ukuthi hhayi balwela inkululeko yamazwe abo yikho-ke bezwelana yikho-ke bangakhuzani kabatshelani iqiniso kuyadanisa kakhulu.